Inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikaMthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi.